Well, eqinisweni ukuthi sokusegcina ukuthi silo uhulumeni ongathi vele kakwazi ukuthi uzama ukuthi isizwe lesi ezimbabwe asinethenjani ukuthi sithuthuke kwezomnotho, sithuthuke lekususele impilo zabantu. Ngoba nxa sizwa uminister okancube uMthuli Mhlonishwa ekhuluma ngokuthi yena usokufanele ukuthi kuqhubeke nge-multi-currency kuzafaka umthetho kube le-special instrument, akula nto etshintshayo kithi ngoba vele phela indawo besikiyo. Njalo ungananzela kuhle ama-economist labantu abaningi bona abazama ukugcubula into lezi ze-economies kakhulu bacacile ukuthi vele impendulo yezimbabwe kathesi ukuthi kuhle kuyiswe i-economies izidolarayizile kusetshenziswe idola le-amerika ngesizathu sokuthi i-multi-currency le yenza ukuthi abantu basomaprize kansi usuya phezulu ngoba bakwenza abantu ukuthi uyaphega iprize yakhe afake nge-US dollar but xa isetshenziswa ngaba nge-bond useguqula manje kuthiwa i-equivalent but esebenzisa i-black market rate so yikho kwenza ukuthi besibalalo so ke lokho akusoze kuncede muntu ohona asoze kumncede ngoba uhulumente ofana nalo layo sibone sefaka ama-price akhe nge-US dollar ungakhayela i-school fees bakhuluma ngakhonokho ungananzela kathesi iindaba zezabo zinara kuma-toll gates babaphetha nge-US dollar kathesi wakuthi ama-head master behlayene e-Victoria Falls bazama ukuthi indlela zokuthi ama-fees abe i-US dollar but yena uhulumente ekhuluma nge-multi-currency uzakhuluma njani ngemali efileyo ezibhakwe ngasingathi lutho well eqinisweni ukuthi vele kathesi omabhizinisi wezimbabwe kade vele selefaka imali leyo kade bethatha ama-prize abafake ngedwa lemeli ungazi ukade kumbe amabhasi kumbe imithova nxa abantu besiye emakhaya vele basebenzisa yona idwa lemeli nxa utawulayo lapha kuma-prize sebeguqula kubelungabhadala iqhizo but iqhizweni yakhona ashiyelani kahulumente i-300 and something bond per-US dollar iyabile ane black market namntu ongayitholi kuma-600 something so yiko kwenzaka so asoze kusincedise vele impendulo ukuthi ngawurhulumente lo wakhupha le izim dollar wayifaka eceleni waba neqiniso ukuthi abantu bangene kuli idwa lemelika ebese lungisa indlela zokuthi engxenye yasithatha isikhathi engxenye yama-3-4 years esalungisa ukuthi kambe le idola ezimbabwe ngayibuyi singabuyibhalansa njani njalo singakhohlwa ukuthi akula muntu atheso ibhizinesi kumele ongabuye le mali yakuthi azoyi-investa ezimbabwe ngesizathu esisigcekeni uzayi-investa njani kwi-economy engaqedakaliyo i-economy ongeke wayitra sengela-security phakathi so ngokunjalo siyazixothela thina abantu obabuye kuzoyi-investa lapha ezimbabwe so ilihlubo esibangathi siphakathi kwalo ukuthi bona ngathi hhayi kusegcekeni ukuthi uminista wethu uMthuli lo hulumende wezanpio indaba le-economy ngathi hayi abasaboni kuyahambe kuvela basebunyameni sibilawo baphumputhi kodwa kuhlubo ukuthi umuntu odibekayo isizwane sezimbabwe
ungathini ngezinye impawu zombiko kahulumende ezimqoka
izisebenzi kahulumende njengoba esetshilo lezo zisebenzi ngezezimbabwe lokho vele yinto engasoze incede muntu eqinisweni elihle ngoba ungazi ukuthi kade sukhwezile imali nge-100% ekhulwini esitsho ukuthi asithi umuntu obehola i-30,000 to 60,000 kodwa ungakhangela futhi awasifuni isikhulumento ezibambekayo singafaniseli kumbe singatshelani into ezingayisizo uzananzela ukuthi kade sikhuluma kanje baza kutshela ukuthi xa ufuna ukuthi uyethenga i-US dollar black market ngoba yiyo vele khona phela le yangapha intabe ngelesa sikhumeka ngoba yitholakazi baza kuthatha enxebe ethi bafuna i-$1 to around 600 bond ngingu say utisha ngakho ukuthi use ne-60 unikwe double waku-60,000 u-$100 kuphela emelika kodwa lakho namhlanje ungabuyela after 2 days yabe isintshile so sama ukutshengisa ukuthi lokho okukhulunywa ngohulumende vela kusoze kusebenze akula sekusenza ukuzayincedisa akula economy ukuzayincedisa akula izisebenzi okuzancediseka lokuthi kuyafaka umketho ngoba umthelo wokhathi abantu bafuna ukuthi bathole imali ezabancedisa ekuthengayo imali ezathuthukisa iy'muli zabo imali ezathuthukisa ilizwe liye phambili kokuqathe kuleyo
lezi sebenzi bese zihola ngedola lemelika yini
yikho vele sikukhangeleleyo ukuthi izisebenzi ngoba kathesi angazi azinike nale imali okuthiwa yi-100% eqinisweni ukuthi 2 months down the line 1 month down the line kwasekulo msindo futhi welikhala lokusebenza imali yani yabe isihlisi phela amandla ingasathengi lutho ungananzela ngale nge-GNU imali yani yabe ifakiwe kubo 2009 kwadoza waze wafuka ku-28 nakula muntu wayesilwa lo muntu ethi ufuna ukukhwezela iholo ihola kwana lingakhweli lalimndawonye ngoba wakusebenzisa yona le meli awusabantu babesebenzisa ukuphila ngalo yikho lakathi xa izisebenzi ikhuluma zithi hayi sibize lapho esasikhona hulumene ngo-2018 usinike idwala le melika soze sikhulume lawo siziphilele emuli zethu so yikho kufanele kwenzakale.